Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 3 Mpalakazi 2021 Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
From the outbreak that we detected from Mashibu Teachers College and 8 under randomly picked COVID-19 positive samples from the National Microbiology Reference Laboratory NMRL tested positive for the Omicron variant.
Ubikwa usukhona eZimbabwe umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus obikwa ubukhali othiwa i-Omicron.
Qhubeka siya phambili ikhansili sokufanele ukuthi ikuyenzele okuthiwa yi-informed dissemination good time ukuthi ingakakasi kushedha amanzi iye ebantwini abantu bayexoxa labo bayengeja abantu bakhulumisane labantu batsho ukuthi iingozi ezingaba khona nxa sesishedha amanzi ngaba le ngozi ezinje ezinje.
Isihudo esiqhamuke elokitshini lethabalala extension koBulawayo sibikwa sesinganeno ngemva kokuba umanisipala elaphe abantu abaphethwe ngumkhuhlane lo kungelambadalo. Kuhlelo oza Friday namhla silomculi wengoma zomdumo werumba uManyanyatha ehamba neqembu lakhe eLentale Spears. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Labantu asebetholakala belegciwane le-coronavirus liyaliqansa elizweni. Izolo kwabahloliweyo batholakala belegciwane leli bangaphezu kwenkulungwane eyodwa 1042, okulinani eliphezulu kakhulu kusukela ngenyanga kaNkwenkwezi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukuqansa kwenani labatholakala bele COVID-19 ezikolo sokusethusa abanengi abesabela ukuthi ubhubhane lolu luzamemetheka ngesiqubu esikhulu koBulawayo nxa abantu bengalandeli iziqondiso zokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane. UDokotela Mthabisi Bhebhe wakoBulawayo uthi okunye okwengeza leli nani yikuthi abantu abasalandeli iziqondiso zokuzivikela.
Ye, ama cases ze COVID-19 aseyanda ayikhona eZimbabwe kuphela but emhlabeni wonke nje jikelele. Ngokubona kwami lokhu ngabe kubangela izinto ezimbili. Okokuqala ngabe kubangela ukuthi amazwe amaningi asekho kuma lockdowns. Abantu sebehlangana nje emcimbini emningi. Iningi labantu kalisalaleli lokho kumele kwenziwe ekuvikeleni emkhuhlane we-COVID-19, abasagqoka ama-maski, i-social distancing ayisekho. Lokhu ngabe kubangela ukuthi ama-cases e-COVID eqale kuyanda njalo. Okwesibili, ezinsukwini ezidlulileyo sizwile ukuthi sokule new variant e-COVID-19 e-South Africa. Ngakho-ke ngokubona kwami i-variant le entsha esaba ngumuntu abantu abaningi ngabe kuyiyo esiyenza ukuthi ama-cases e-COVID-19 ayande njalo.
Unkosikazi Nomsa Khadebe, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kumgceke ukuthi leli nani kalisoze lehle kusikhatshana esilandelayo njengoba sesingena kukhefu lekhisimusi.
Ukumemetheka kwamanani e-COVID akwethusi ngoba siyananzelela ukuthi abantu besebelibele ukuthi kulomkhuhlane. Njalo sebegcwele yonke indawo ama-masks asagqokwa. Kuhle ngoba siyananzelela ukuthi abantu sebebotshwa kakhulu, bebotshelwa nalawa ama-maskwa bangagqokiwe. Khathesi sikhangela ikhefu esiya kulo. Kuza kuba kubi kakhulu nxa abantu belokhu bengananzeleli, bengalandeli iziqondiso ezakhulunywayo ukuthi kumele bazenze.
Unkosikazi Yolanda Gumbo, umzali olabantwana abafunda kwesinye isikolo esikoBulawayo, uthi kunzima ukuthi bazwisise ngomhlobo omutsha we-COVID-19 owe-Omicron.
As a parent lami nginje kunzima kini nxa isiphendukile so i-COVID yakhona and isigcwele emaklasini esikolo zabantwana. Vele kunzima because one as a parent ubele bekwazi ukuthi are they still following the procedure yokuthi bavikele nimkhuhlana lo isa basasa bayasanitize yini social distance baloku bayenza yini lokhu yini beloku zama temperatures egedini esikolo zabantwana
unkosikazi Rita Sithole esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi akakholwa ukuthi inani elikhulunywayo liqiniso
umkhuhlane ukhona asali kodwa esikwalayo ngamanani aqanjwayo siyananzelela ukuthi khathe silandikhe isimusi abantu abaningi bayabevakatsha bevele endaweni ezijiyeneyo lokho okwenziwayo kuzama ukuthi abantu bengahlangani ngoba singaphinda sibuyele lapho abantu abaphela khona nge-COVID
ngemva kokuqhamuka komkhakha omutsha owe-COVID-19 kwele-South Africa leBotswana ngeviki edluleyo inani lasebetholakala bele-COVID-19 libikwa seliqansa eZimbabwe iningi liveze ukuthi abantu abasalandeli iziqondiso ezakhitshwa ngabezempilakahle ngesikhathi kuqhamuka umkhuhlane lo. Kungalesi sizathu, ngolwesibili olodluleyo, uMongameli Emmerson Mnangagwa uhle wethula iziqondiso ezilukhuni ezokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eZimbabwe. Lezi ziqondiso zigoqela ukuvala imingcele, ukungezelela isikhathi sokwaliswa kwabantu ukuhamba-hamba ese-curfew, ukuvala izitolo ngehola lesikhombisa lokuthi bonke abangena elizweni kuzamele baqale bahlale bebodwa okwamaviki amabili i-14 days bengakahlangani labanye njalo bezibhadalela indleko yokuhlala ku-quarantine. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye ingcitshi zolwazi lwe-science ezezwekazi le-Africa sezikhuthaze amazwe asefake imigoqo yokuvimba abantu abavela kuzwekazi leli kungena emazweni abo ngoba amazwe la aselohlobo olutsha lwe-coronavirus oluthiwa yi-Omicron ukuthi aphe ubufakazi bokuthi enze lokhu esebenzisa ulwazi lwe-science. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Enkulumene ziyethulele abezindaba izolo ingcitshi zezempila kahle e-Africa zithe kuyadanisa kakhulu ukuthi ngemva kokuba ele-South Africa leBotswana ebike ukuthi sekulohlobo lutsha olwe-coronavirus i-Omicron emazweni lawo mabili kula mazwe ahlagijimela kwethula imigoqo yokwethekela kulawo mazwe bengalazi zizathu zesayensi ezibasekelayo ukwenza lokho. Umnumzana Abdul Salam Guye isiphathamandla senhlanganiso ye-World Health Organization obona ngezimo esiphuthumayo e-Africa uthi obekudingeka ukuthi South Africa leBotswana zixhaswe ukuze leli gciwane lingamemetheki hatshi ukwethula izijeziso.
When a country detects a virus, is that country's surveillance system is good.
Limigoqo isifana lokuthi ele-South Africa lamanye amazwe ezansi yezwekazi le-Africa bajeziselwa ukuthi inhlelo zabo zokucwaninga ngegciwane le-corona zisebenza kuhle kakhulu.
Umnumzana kuye uthi ukwethula imigoqo emazweni abika ukwanda loba ukutholakala kohlobo olutsha lwe-coronavirus sokungenza amazwe ahle azithulele okungafaka umhlaba wonke engozini.
The current travel ban that are happening from many countries toward South African countries.
Akufanelanga kwethulwe imigoqo kungela bufakazi be-science obukhombisa ukuthi leyo migoqo isidingeka.
Ask from part of populations. I would just invite all the countries to respect the international health regulation and to make decisions that are evidence-based.
Enye ingcitshi ezempila kahle unkosikazi Niski Gumede Muyeletsi uthi iqiniso elikhona ukuthi akukaziwa ukuthi le gciwane laqala kuliphi lizwe njengoba evele semaningi amazwe asebike ukuthi ale Omicron.
The number of countries that are reporting the Omicron is increasing on a daily basis. It seems as if the majority of these countries that are coming in now are coming from abroad rather than being here in Africa. So we don't know where it started, and as said earlier on, we still need a very good scientific evidence to study further the molecular evolution of the Omicron variant.
Enye njalo ingcitshi umnumzana Ambrose Talisuna uthi umuntu wonke kufanele achayele izandla eSouth Africa leBotswana.
Start off from the point of commending South Africa and Botswana for having really complied with the international.
Siyabonga iSouth Africa leBotswana ngokuphumela obala.
And this really is in the spirit of transparency and sharing information, which is at the core of the international health regulations.
IBritain kube yilo ilizwe lokuqala kwenqabela ukwethekela phakathi kwayo leSouth Africa lamanye amazwe asezansi yezwekazi leAfrika kukoqela leZimbabwe. Kwasekulandela amanye amazwe eEurope kungakangeni ambalwa ezwekazi leAfrika. Kazangaphosise Maseko umongameli Cyril Ramaphosa wahle wachaza lelinyathelo njengelingadingekiyo njalo elithethwe kungasetshenziswanga ulwazi lwesayensi. Esekhuluma lamazwe eAfrika lawo ethule imigoqo, umnumzana Ramaphosa uthe kawekele ukwenza njengalawo ayithumbe lokuncindezela iAfrika. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle kwele South Africa selumemezele ukuthi South Africa isingenile kuhlandla lesine lokuhlasela kakhulu kwe-coronavirus i-fourth wave. Lokhu kulandela kukhwela ngesiqubu kwabahlaselwa yi-coronavirus ngosuku. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Isikhudo esiqhamuke elokitshini leChabalala Extension sibikwa sesinganeno ngemva kokuba umunicipala waleli dolobho elaphe abantu abaphethwe ngumkhuhlane lo kungelambadalo. Isikhulumeli sikamunicipala wokubulawayo unkosikazi Nesisampofu utshele Studio 7 izolo ukuthi kulabantu abafika phose amakhulu amathathu ababanjwe isihudo lesi. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Kodwa sikuthola kuhle ukuthi abantu umbiko sikuthola oqondileyo ukuthi bavalwa amanzi, amanzi nje oyishedding le 72 hours, amanzi athe esebuya abantu ekunatheni kwabamanzi lapho waqalisa khona umkhuhlane wolo wesihudo. So ke ngokunjalo izakhamizi zilokucabangela ukuphakemeyo azinani ukuthi uhlupho lisuka khona phana emanzini. Ngobe kuvuleni kwawo kulapho kwazwaqalisa khona uhlupho lokuthi abantu bagijinswe izisu. So bayaphosa bayakucabangela ukuthi kutho ukuthi amanzi lawana abe le contamination, abe lezinye inambuzane ezingaqondanga esezizwe sezenza abantu bathwale kanzima ngezisu. Ngokunjalo abantu abagulile lanxa singakathwali umbiko womuntu osithileyo, kodwa iningi labantu sebeseligulile. And the council ya-reactor ungafika eThabalala bana eclinic fakwe le tent elikutshengisa ukuthi abantu ngoba sebebuye eclinic ukuthi baningi kosebezebafaka i-tent bandle ukuthi bancediseke masinya bengajoyini ama-queues lawana ajwayelekileyo emaclinic.
Kahle kahle bathi kuyini okungaba kubangele udubo lonalolo?
Okungabe kubangele udubo lokuthi abantu bagijinyiswe izisu, izakhamizi zicabangele uhlupho lusemanzini. Ngesizathu sokuthi amanzi angene kushedding le 72 hours esiyazi ukuthi amanzi ayavalwa abe sevulwa after 3 days. Izakhamizi ezikhona labona abagijinyiswa izisu bathi bona ukuthi esokuvulwa amanzi abantu banatha ukuthi lana amanzi kulapho kuqalise khona lolu hlupho lokuthi abantu bahlaselwe izisu bagijime sebehlaselwe umkhuhlane we-diarrhea. Ngokunjalo ukuthi uhlupho asithandabuza ukuthi lusuka khona phana emanzini, kutsho ukuthi kulento eyenzakeleyo emanzini ngoba le contamination ama-pipes angabe be-contaminated. So khona kuye sikujoke ukuthi I think siqhubeka siyaphambili i-council sokufanele ukuthi ikuyenzele ukuthiwa yi-informed dissemination good time ukuthi ingakaqasi ukushed amanzi iye ebantwini, abantu bayexoxa labo bayengeja abantu bakhulumisane labantu batsho ukuthi ingozi ezingaba khona nxa sesi-shed amanzi ngaba le ngozi ezinje ezinje kwenqabela lezi ngozi ukuthi lingahlaselwa asithi kube le contamination amanzi nxa evula ukubayeka lezi ngozi kungangcono lenze lokhu lalokho. But sibona ngathi i-council iyaphuza ukwenza khonaoko. I-council isuke ibe reactive ngoba ngathi siyeza ukuthi bathi bazavala amanzi kancane bazame ukuthi kube le mithi ezafaka emapayipini laphana ukuthi ngabona lezi nambuzane ezikhona phakathi zife bese kuvula amanzi. Kanti weyaseying i-council khonaoko kufanele vele ukuthi ngakuhle kwenzalo kungabi le ngozi bangabi reactive. Ngaboneke singakutsho ukuthi sibalekele ingozi ngoba singakhohlwa ukuthi eluveve kwaba lohlupho olufana nayo walahlekela imphefumulo yabantu sathiwa abantu abaningi khona ngayo. So ke i-council ayikunanzela ukuthi singangena uhlupho olufana nayo kodwa ayikuzakhamizi siyaqhubeka sixwayisa ukuthi ngohlupho olukhona bananzela amanzi nxa kungabavumela enale isayensi ejwayelekileyo ukuthi nxa ungathi uyawacabangela amanzi ungangcono wabhoyile. So izakhamizi siyabaxwayisa ukuthi khathesi amanzi nxa angazahambi asiwabhoyileni sibalekele khonaokho futhi ukuthi sibe le ngozi enjengaleyo.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawa Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kulive Talk lamhlanje sikhangela uqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus obikwa uthelelwana lula othiwa i-Omicron. ekulungiseleleni ukuthi kube lobulembu obukhululekileyo njalo obuthembekileyo yindikimba yombuso kamongameli Joe Biden lomsekeli wakhe uKamala Harris. Elemelika seliqoqe imizamo kahulumende lamanye amazwe ukuvikela uZulu welemelika lezakhiwo eziqhakathekileyo ekuhlaselweni ngobulembu be-internet. Imizamo le isiqalile ukuveza izithelo. Ugatsha lwezomthetho kunsukwana isanda kwedlula lubike ukuba kulabadabuka kwamanye amazwe ababili ababotshwe ngoba besebenzise ubuciko bezobulembu ukuthi bahlasele ingatsha zikahulumende ukuze bazibambe ngamandla baphiwe imali. UYaroslav Vesinsky odabuka kwele Ukraine wabotshelwa ukuhaza impehla zobulembu ebulenjini babantu abambalwa okubalisa lenkampani ekumsebenzi wezobulembu eKaseya ngenyanga kaNtulikazi. Lolu gatsha olwezemithetho lubika njalo ukuthi lwafumana imali eyizigidi eziyisithupha $6.1 million okuyimali eyayiphiwe uYegeviv Lopoliani odabuka kwele Russia layo ukuthiwa wahaza impehla zobulembu ebantwini abambalwa ababalisa osomabhizimusi lengatsha zikahulumende esigabeni seTexas ngoNcwabakazi womnyaka ka-2019. Kumaphepha asemthethwandaba uVasinski loPolyanin bangena ebulenjini babantu abaningi bahaza impehla zobulembu ezithiwa Sodikanki River ukweba imininingwane yemitshina yamakhompyutha yamankampani. Ubugebengu bobulembu licala elikhulu kakhulu ekuhlaseleni ilizwe. UZulu Mathupha, umnotho welizwe lomvikela welizwe, kutsho umtshutshisi omkhulu welizwe leMelika uMerrick Garland. Umbiko wethu ucacile. EleMelika kunye labangani balo sindawonye sisenza konke okusemandleni ethu ukubamba abantu abahlasela ngobulembu laba bajeziswe bathathelwe le mali abayabe beyithathele abantu ababahlaseleyo. Umbiko wethu kuzikliwe lezi ucacile. Ungahlasela abantu abaseMelika siza kudinga, kutsho umsekeli kamtshutshisi welizwe uMonaco. Umongameli Joe Biden utshele umongameli wele Russia uVladimir Putin ukuthi elemelika lizathatha amanyathelo ngendlela zonke ukuvikela uZulu welemelika lezakhiwo zakhe ebubini bezobulembu obukhona. Yikho esesikwenzile, sisebenzisa amandla onke kahulumende ukwenqabela amagagasi obulembu angalunganga labadala lokhu, ukuqinisa imizamo yokuzivikela, ukulungisisa udubo oludalwa imali yobulembu i-virtual currency, ukubhadala lezi zikliwi, lokuqoqa amanye amazwe ukulwisana lobugebengu, lokukhulula ubulembu ukuze bungahlaselwa izikliwi zobulembu. Umongameli Biden ugcizelele wathi uzaqhubeka isebenzisa zonke izikhali ezikhona ukuvikela uZulu welemelika labangane bakhe kuzikliwe zobulembu. Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Imbongi elodumo uAlbert Nyathi lokhu eqhubeka ngomsebenzi wakhe wokulibazisa uZulu eZimbabwe lakwamanye amazwe. UNyathi uxoxe lo Ezra Chisasibanda weStudio 7 ngokukhula kwakhe njalo nangokuba imbongi.
People of the accursed world, tell me, what honesty is there when you are summoned onto the table to discuss peace, when you are disarmed and suddenly four bullets have to greet you and you say, peace, peace, all peace unto the whole world. Nzalelwe ngakhulela eKafusi. Kafusi I area nje enkudlwanyana kodwa kuloko yindawo encane okuncane ukuthiwa iPikinini.
Upikinini
kulomfulo ukuthiwa ngokuPikinini. UPikinini yabona libizwe lavele esibhonweni ukuthi pikinini. Nazi Pikinini uchu kuthi okuncane ngokungufulo okuncane obhikinini kodwa ikafusi ibiga area yikho lapho engizalelwe khona ngakhulela khona ngifunde khona kodwa ekufundeni kwami isikolo angisasithandanga ngoba Ezra wawuthi nxa khula ngaleyo ndawo there was no role model kwakungena umuntu okuthiwa lo nguye ovelele esikolweni i-role model kwakungaobhuti bami nabomalume nabazawami babesiye e-South Africa beyesebenza e-gold mine kuma-gold mines ikakhulu then lately ngabo-75-6 kwasokule kuthiwa iwenela beyesebenza khona bebuya-ke umuntu ele-galaxy i-radio so kwakuthiwa i-galaxy ebuyele ebhayisikile idikiwili abuyele into ezinhle yizwe sasizibuka thina okwesikolo ovela kithi hhayi kwakungela muntu ukuthi wasingathi ufundile uvelelela ye ngiyakwazi oprofessor Clever Nyathi uprofessor Makurane ya babekhona ngangisela usimbuzi zamazongo so i-combination yokuthi first akuna role model efundileyo umuntu endaweni sibekuthiwa secondly umfula ugcwele third ukwele usimbuzi ngakho-ke kwangenza ngazonda isikolo ngoba ngangihlala ngisemukodwa
wacina ufundile
ya ngezikhathi ngagcina sengisokwenzakele
ususeyunivesithi yezimbabwe lapha sike kuzwa phela kuthi usuqaliseleni ezokuhlabela usuqaliseleni ezobombongi akusitshele ke laba waqala njani ithelelele
No. Ubumbonyi abuqalelanga e-University of Zimbabwe. Yikho engifuna ukukutshela bonke labancane abakhulayo. Baqalela kudala yabona nxa uthi wena usekhaya ubamba umvundla kumbeni impunzi kumbeni inqina umama wakho ekutshaya ngezitemo zakini ethenyathe emdluli Thariato Kwana emdlulo odlule ezinye kwasukela khonapho ngazothi ngezikhathi kulo uDr. Robert McLaren wayengifundisa wayengilecturer wami wangikhuthaza kakhulu ngikhumbula kuhle it was early 90s like 1991 ngikhumbula ngi-actor nguNelson Mandela and it was Rivonia trial ngisithi mina I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity. It is an ideal that I hope to live for and to achieve, but if need be, it is an ideal for which I am prepared to die.
Loge ngu Albert Nyathi imbongi elodumo obexoxalo Ezra Jesus Banda sizaqhubekela phambili ngengxoxo le ngesonto Uhlelo Woza Friday namhlanje silomculi wengoma zomdumo werumba uManyanyatha ehamba leqembu lakhe leNtale Spears. Iqembu leli lethule idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Undofa Yingqondo. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lentale lesine njalo lilengoma eziyisikhombisa nangu umkokheli weqembu
ngibingelele okhulumayo ngumanyanyatha omfana kaFednathi ngokuzalwa ngisePlumtree endaweni yaseMambale esigabeni sakontali iqembu lentale siyeza iqembu nje eliqala ukuba khona ngo-2015 siqala ukukhipha i-albhamu yethu ethi isithwathwa
ingoma ezikuleli dlalade zigoqela yona eyisihloko ethi Undofa Yingqondo abasemnyameni imali, birthday, ekufeni, bantinti kanye leti lerato. Ukuthenga idlalate manyanyata balithola njani?
Uyaxhumana nami unumber 0619216115. Inombolo yase South Africa leyo ngoba vele ngomsebenzi se South Africa, noma bengena ku Facebook laphana bethi manyanyata and Dale Spears.
Abalandeli ubachiyela wapi amazwi?
Engathanda ukusho kubalandeli ukuthi siyaludinga usekelo ngendlela sezingene liphezulu kakhulu singabaculi berumba. Liziqhenye ngomculo wakithi werumba, liwazise abanye abantu njengoba nathi sayazi eyabo. Like siyadlala thina uhip hop, siyadlala omasikandi, kodwa laba abanzothi ukuthi abawazi umculo wethu. So asidlaleni umculo wethu siwazise abanye abantu, nathi singabaculi berumba sizobe siloke sikhuphula amasokisi laphana, siroka ngendlela sezingene impela ukuthi noma bewuzwa umculo wethu bezwe ukuthi umculo omnandi.
Uphuma ke enkundleni umanyanyata leqembu lakhe lentale Spears ngale. Singakehlukani lesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kubikwa usukhona eZimbabwe umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus othiwa yi-Omicron. Isihudo esiqhamuke elokitshini leChabalala Extension sibikwa sesinganeno ngemva kokuba umanisipala wakoBulawayo elaphe abantu abaphethwe ngumkhuhlane lo kungelambadalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngo-7:30 kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.